I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kwakoBulawayo, lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo, bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 256 abahlolwe batholakala bele-COVID-19. Leli gcikwane selibulele abangamashumi amabili kuleli dolobho kusukela mhla zilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Uma siqathanisa leHarare ngesikhathi esifanayo, abantu abangamashumi amahlanu lasificamunwemunye 59 bahlolwe bafumana belegcikwane le-COVID-19, kodwa akulamuntu osethe walahlekelwa ngumphefumulo. Izakhamizi zakoBulawayo zikhathazekile kakhulu ngenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 lababulawa yilo umkhuhlane lobanje abezempilakahle bengatsho isizathu esibambekayo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mqondisi Moyo uthi wesabela abantwana ezikolo.
Njengabazali siyesabela ukuthi i-COVID izamemetheka kakhulu ezikolweni sibili, ngoba abantwana laba abancane abase-primary vele ukuthi sithi bazayi-maintain i-social distance lokugqoka ama-mask kufana lokudlala. Asazi ukuthi kuzozala nkomoni sibili, siyesabela ukuthi i-COVID kungenzeka imemetheke ngamandla. Sesikhangela ukuthi ezinye izikolo vele nama-sanitizer wona lawo kawakho.
Unkosikazi Nkosinesi Sandlovu uvumelane lo moyo ethi bahlalele evalweni ngoba akulamanzi ezikolo.
Ezikolo lapha yikho lapho kuzaqala khona ukuthi i-COVID imemetheke iphume ezikolo ibuye ezindlini, ngoba siyananzelela ukuthi abantwana kule mithetho ekhitshiweyo ukuthi kumele kwenziwe, akula ukuthi abantwana uzoyenza i-social distancing. Bahlala isikhathi eside bengabonani, ukusocializa wangikhona sokukuningi, bayabuthana bexoxa, abanye badlula egedini bengachekwa i-temperature, abanye abasoze bageza izandla. And futhi okunye sakunanzela ukuthi asiyo COVID kuphela, akulamanzi, especially ngapha koBulawayo izikolo isemalokithini akulamanzi. Lokhu kuzagezwa njani izandla? Ezinye izikolo azidli ama-sanitizer.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi lomkhuhlane usuqalile ukubulala abantu, njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. UDokotela Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bazivikele ekubambeni lomkhuhlane
usuqalile ukubulala abantu khonapha koBulawayo. Siyacela njalo ukuthi sixwayise ukuthi hayi liziphathe bantu sengozini, umkhuhlane losumemetheka wesibili njalo ngathi siubulala kakhulu ukwedlula ubuya ngalesikhathi samatha. Yikho liyacelwa ukuthi lingabe likhefuzela abantu eduze kwenu, ligqoke ama-face mask, lihlanze izandla njalo. Lingahambi endaweni okuthi kuvalekile ezinjengokuthi lapho kuma-churchi, kuma-wedding, lalapho abantu akulahlwa khona abantu lihlangene libaningi kuma-funerals. Siyaxwayisa abantu bakithi.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba angayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele selezinkulungwane ezedlula ezithoba minwemibili 8610 asebetholakale belegcikwane leli elizweni, lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulo umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8040. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.